Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonga njani mthwakazi omuhle. Wena umukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 11 ngoNtulikazi 2019 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Job Sikhala, umsekeli kaMgcinisihlalo weMDC obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba weHarare izolo, usezathoniswa lamhlanje eMashwingo.
Parayithi sibilincabe sithi khona khona uhulumende kumele akhitshwe ngoba uhulumende uqambele abantu amanga. Abantu bayadubeka, akulamazi, akulamagetsi, le mali iyahlupha.
Lanxa impilo inzima lezi nsuku, abasekeli bebandla lezanu PF bathi phambili lebandla labo.
Ukuthi nje abantu sesithande ukusola ukuthi laba labo ungasole ikhona sikhale ukuphilisa nabo engabela ngokuphilise kona sesiyahluleka ukubona nje izinto into enhle ekhona ikhanda phise lelovuket over ngenxa sezivele ekugcwele ngenzondo kuphela.
Lamhlanje-ke sigqiba uhlelo lwethu lapho ebesixoxa lengcwethi kwezombusazwe sezibuza ukuthi kwenziweni elizweni. Sixoxa-ke lamhlanje lo mnumzana Ambrose Sibindi.
Ngibona ngathi bekungaba kuhle ukuthi ayenzele ukuthiwa yi-Austin Boulder Meeting. Abiza ama-political parties zonke e-civil society. Kube lo mhlangano omkhulu kukhulunyiswane. Uhulumende avume ukuthi uhulumende khonaphana kube lokunikana ama-ministries. Kungabi le ndaba ukuthi ngowe-ZANU PF kuphela. Athathe nxa ikhomithi ovela ku-civil society osibone ungathi thina enganceda kuleyo ministry olwazi olugcweleyo afakwe.
Zonke lezo indaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umsekeli kaMgcinisihlalo webandla leMDC umnumzana Job Sikhala obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba weHarare izolo esetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende usezamiswa phambi kukamantshi eMashwingo lamhlanje. USikhala ubotshwe ngolwesibili phezu kwamazwi awethule ngempelaviki eBikita emhlanganweni awokuthi iMDC izagenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ukhetho luka-2023 lungakafiki. Amagqwetha kaSikhala akhala ngokuthi avinjiwe ukumbona izolo amapholisa amhambisa eMashwingo engazwiswanga amagqwetha la. Abasekeli beMDC bona bake batshengisela phambi komthethwandaba weHarare izolo besola ukubotshwa kukaSikhala lonobhala jikelele ogatsha lwezabatsha umnumzana Gift Ostalos Siziba, yena owetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. USiziba yena ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba weHarare lamhlanje. Sebesedlula amachumi amabili asebebotshiwe lonyaka kuphela ngecala lokuqoqa ukuvukela umbuso kaMnangagwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leMDC uNkosazana Kimberley Bebe.
USikhala noSiziba babotshwe ngendaba zokuthi kade bekhuluma ngendaba zokukhipha uhulumende and bakhuluma umbono wabo ngoba abantu bayadubeka and vele siyakwazi ukuthi ngabantu abaku-opposition party and i-opposition party kade ikhala ngokuthi uhulumende kaMnangagwa uyahlukuluza ulohluku and watshontsha lamavoti awe-MDC ngoba ngesikhathi laphana kuvotwa kahle kahle kwaba lesitsotsi esayenzakalayo. Ukubotshwa kukaSikhala noSiziba akukho right because uhulumende ulamanga. Mnangagwa behambe sithi yena sowatshintsha, ufuna ukutshintsha izinto, ufuna ukufaka idemokhrasi, kodwa ngamanga amhlophe nke akula demokhrasi aseyifakile. Ulokhu ebopha abantu abahamba bekhuluma imbono yabo. Baright sibilincabe sithi khona khona uhulumende kumele akhitshwe ngoba uhulumende uqambele abantu amanga. Abantu bayadubeka, akulamazi, akulamagetsi, le mali iyahlupha, labantu baphumile emsebenzini. Manje nguhulumende onjani nalo ongagcini abantu endinto ebuhlungu ukuthi sifubona abantu abaningi bona laba abasezikhundleni besidla imali bephila impilo enhle ukwedlula abantu abaphandla abadubekayo abangekho kuzana uPF so mbone ngani ubotshwa kwabo lokhu it's unconstitutional it's very wrong it's deprivation of human rights kurongo kakhulu khona lokho abakwenzayo
Abanye bathe umbuso kaMnangagwa umubi ukwedlula okaMgabe ungatsho njalo lawe
uMnangagwa mbone ngani uwese kakhulu ukwedlula uMgabe ngoba uMnangagwa ngumbulali uMnangagwa baningi abantu abalokhu besejele ngendaba zamacala angaqondakaliyo like ama-trumped up charges against ama-activists lo nyaka sesibone abantu abaningi bebotshwa kulala abantu ababotshwa bevela ku-conference is it Borobora Islands asengikhohlwa ukuthi ngabe babotshwa bebotshela ukuthi babengama-activists nje babesiya khulumela ngeactivism so uMnangagwa is really bad when it comes to government izinto azikajinji waqambela amanga waqambela namazwe wonke amanga ukuthi uzajinji izinto kodwa akulalutho olwajintsha futhi washo njalo election ukhetho lolu ngekho free and fair ngoba indaba yama V11 form ilokhu ikhona phana it's hanging so uhulumende lo akarayithanga sivili uhlukuluza abantu kakhulu abantu bayadubeka kulaluthola utshintshayo njalo sesibona labantu abasezikhundleni kuyibo bengamatsotsi kakhulu khange lo munye uminister ubanjwe le 25,000 cash endlini hambe shiya abantu bedubeka bengela mali kodwa yini le mali yangkhona uhulumende lo urongo kakhulu and uhlukuluza abantu uphethe abantu ngohluku
lo ke ngunkosazana Kimberly Bebe osekela ibandla le-MDC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esebhilitana. Lanxa impilo inzima kulezi nsuku abasekeli bebandla leZANU-PF bathi phambili lohulumende weZANU-PF usithandekile mhlanga weStudio 7 uqoqele isiphathamandla sebandla leli umnumzana Joseph Chuma njalo ongusomabhizimusi kobulawayo waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngalabo abathi kufanele umongameli Mnangagwa achiye intambo zombuso adedele abanye ngoba yena usehlulekile
ungakhangela engathisi umongameli uba uMnangagwa engenile usezamile umfaka izinto ezithengisukela ufuna ukubana kube nobubeni ebantwini usezamile zama-reforms khangela u-ayephasele ekhitshe bona laba abemidiya usezamile ama-arrangements siyakhuluma sesikhulumisana nabobritani khona le sizama ukhulumisa nabo-amerika izinto ezingikho ezenziwa-ke ngesikhathi sikababa uMgabe so konke lokwaka ngama-pointers atshengisa ukubana uhulumende uzama ukuvuselela izinto kodwa-ke unfortunately sesiba nabantu abakwaziyo bona izinto zingalunga bona bazala very irrelevant ngoba bona irelevance yabo yinxa izinto zibheda so andabona umzimbabweni ungalungisa into yonke ahlale ngihle thebenti zonke ugetsi ebuya ifike lingahluphi ukudla kutholakala kuthiphile umzimbabweni kangendaba ne-politics so laba abanye laba i-politics yabo ne-tiso naleyikhona so bazazama ngamandla ukubona vele kuhlale kunekhayos vele kuhlale kungazwakali ukuthi kuhamba njani ukwenzela ukubona besale benjani be-relevant ngoba unfortunately kulabanye esibathi ngama-career epolitism abanye sebaze bavala namalofi bawasahambi lezemthelandabozimisebenzi yabo abayafundela izikolo sebeqinba ngepolitics ukuthi yebantu abayafuna ukubambelela izinto bayelokugokhrokhu mina khangela nginje ngingum-M P phela nambobhoma kodwa avezayi noma ngidliwe impilo engihamba ngiyasebenzela anginasikhathi nabo okuningi nxa abantu bebuya ngiyabancedisa nxa abantu befuna ingqondo wami ngiyabanika but angisoze ngilale ngahlanga ngenxathi angingenanga benge parliament no but bakhuthi abanye abantu bokuna ngcona abulala umuntu ukuze enangene eparliament
abanye basole ukuthi abakuboni ukuthi intengo yempahla yehlile bazwakala kumalunga ibandla lezanu ku-P F kuphela usuke wazibonela ngamehlo akho ukuthi ngempela sokulobobelo lapho emavinkilini
I'm sure i-social media ngiyayilandela sifi amabizo wabonile ethathwa ezitolo ngokubana hayi ethathwa lapha intengo zikhwela kathesi amapitsha athethe futhi intengo zisedla aposta futhi kanti umuntu angafuna ukuvuma ngoba akhenzi isizekelo sose esendwala ngithanda mina imazwe orange crush ngiyathanda kakhulu ibisi ngo 20 something dollars kanti ibisi ngo 60 something dollars khona kwa kanti nje hayi kulo mahluko kuyinhlaba lezinto ngibini nje abantu sesithanda ukusona ukuthi la lapho ungasona ikona kanti ukuphilisa nabo engabela ukuphilisa kona sesiyahle ukubona nje izinto into enhle ekhona ngikanda phethe lezi zinto over ngicela sizivele sekugcwele ngenzondo kuphela and after all amashobo angona asomashobo enjani phezu la asomashobo kahulumeni amashobo abanikazi amashobo abonke abojobi o-pick and pay wona labantini lapha asobe kodwa nabo sebebonele isenzi ukuthi a-a asebenzela sekuzidurisa nehlisa les-appreciate.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Juma isiphathamandla sebandla le-ZANU PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kuba manje ke esikhangele eziphuthumayo zivela kwamaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo utshele intatheli izindaba kwele Bhilitane izolo ukuthi ukuvimba imali yakwamanye amazwe ukuthi isebenze elizweni sokulethe ububelo kumnotho welizwe. Iphephandaba leChronicle lithi umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi ukuvalwa kwamanzi okwenziwa ngumanisipala kulezi nsuku kufanele ngoba impompi zedolobho leli sezile minyaka engamathumi ayizikhombisa selokhu zafakwa. Kwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumazwe elisithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7, bengicela nje ukukhuluma ngendaba kaba president welizwe lo ongelazwelo ebantwini. Uspenda 12,000, uhaya ifarmacy neyenza 12,000 an hour, edlala nje edlalisa ama-US. Kodwa thina abanye ngapha esithwele nzima sihawula, angiwazi ukuthi kunjani lowo muntu. Nguye lo Mthuli Ncube, lo Reserve Bank, labo bantu angikwazi ukuthi basivelela na. Kumbe bakhonza uSathane, kumbe bakhonza uNkulunkulu. Angikwazi kodwa mambona ukuthi bakhonza uNkulunkulu. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi, yontungamili, yoChris Gandhi, osithandekile emhlanga. Hayi, uTiff Moore okhulumayo, endaweni yaseNkayi ngaphansi kwesigaba sakoChayidolo, akoWard 25. So hayi, nesami isikhalazo engilaso nje lapha ukuthi awuhulumende kangenele bakithi sesithwele nzima endaweni yakithi. Hayi, abantu bayalamba sibili kakhulu, hayi sesithwele nzima. Kube le mali le ekhona le yamabhondi le yama-RTGS ayisebenzi. Ungaze ube le malini, ube le malini nxa uthi uyafika esitolo akusebenzi lutho. So kasisakwazi ukuthi senze njani, emasimini asitholanga lutho. Lokuholwa kuholwa ngapha kwezindawo sizo kuthiwa kuyaholwa amabele endaweni yabo Plumtree, kuyaholwa amabele kodwa ngapha kuholwa. So indlala isithwali senzima sibili. Siyacela ukuthi uhulumende engenele sibili ngoba hayi kathesi kwakungcono laphana kusasebenza amarandi nama-USA, kathesi sokwavalwa. So sesebenza lona RTGS leli alisizi ngalutho vele. So hayi, siyacela sibili ukuthi ngakwenza sibili, uhulumende engenele sibili ngoba abantu bengafa sibili. Infact sesifile vele ngoba kakhula lapho esingathembela khona. Hayi, kunzima, thina sithwele nzima. Sezola kobulawayo abakhala abafowethu besithi akulamagetsi, kuyahamba ahamba. So hayi, kunzima kakhulu, asisakwazi ukuthi kathi manje senze njani ngeZimbabwe sibili khonapha. Hayi, lokhu kunzima kakhulu. Labo gawule bona bezani pefo nabo siyabeza laba behlala bekhuluma izinto ezingaqedakaliyo khonapha. Hayi, mina kankwazi kumbe kabazalanga yini bona babadala bonabo sibili. Hayi, Hayi lokhu sokusithwalisa nzima lokhu sibili. Hayi ngiyabonga.
Mina ngingumama uMahlabangana, siyalibingelela kuStudio 7. Eyi siyakhala lapha ekuzweni lethu. Siyadubeka, izinto ziyasihlupha, okunye omalisayo kuyadula, konke akukwaniseki ukuthengeka. Asilamagetsi, asilamanzi, asilaphose konke singabe siyakudinga empilweni, asikwazi okokwenza, siphele nzima kuleli lizwe.
Kwenzani basakazi be-VOA? Ngu-Mr. Kupe Kumakulela okhulumayo. Angibuhlungu ngomumo wakithi eZimbabwe. Angazi indaba kithi yophela nini, iphele njani. Kuyazi sibuhlungu kakhulu nxa sesiphilizwa njenge-Korea ukuthi akumelanga sikhulume kusenhliziyweni zethu. Nxa singakhuluma kumele sibanjwe, sibotshwe, sethuselwe, sibulawe or sicatshiswe. Into ekhona ebonwa umuntu wonke, iziwa umuntu wonke futhi. Uyakwazi ukubuhlungu kanjani. Umumo esikuwo lo ufuna i-political solution. Not ubu-terrorist kulo ukuthi abantu kumele babulawe basayilenswe. Kudinga i-political situation. Lokulalela imichijo evela kwabanye abantu le mbono. Ngoba eqinisweni lonke nxa silalele imichili yamaxhwegu efana labo Gifty Gawule labobaphuthuma uJoseph. Benza sengazathi into zonke eZimbabwe ezirayitha kula nto ehluphayo. Yonke into kuthiwa isitshintshile. Okwanini ngaphi kokhona itshintsha njani kutshintsheni? Maybe kutshintshe emicabangweni yabo wakitha kula nto etshintshileyo. Impilo yokuyinzima. So ukuthi sibe siloko sibambana amehlo sethuselwa njalo singakhulumi into esizibonayo akusesiphambili. Way forward political solution. Asingeze sathi thina siyazama ukuthi abantu siphosezela bezitolo behlise impahla kumbe ukuthi asithize imali ibe yilokhu. Ungaze uyibize imali yakhona ukuthi impondo, ukuthi inhlabathi, ukuthi yini, but i-political solution efunekayo kuphela. Manxa siloko sibhoda, people are angry, abantu bazongile phandle and awungeke sonke sikhulume. Yona le into ekhulunywa ngabo-job yinto esebantwini vele, into ephilayo, into ekhona. Yize singase saphumisa laphandle kuzwakale kudaveka umuntu okuzondile. So the sooner the government realizes ukuthi kumele kube le solution e-political, the better. Ngoba isimo sizaba sibi, just ngiqinisile, ngiqinisile. Mark my words.
Labo ke ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele amazwi abo nge-WhatsApp. Namhlanje ke siqiba uhlelo lwethu lapho ebesixoxa lencwadi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni uze kube lobubelo. Siqiba ke uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, yena onguye njalo omela inhlanganiso ye-ZCTU ku-Western Region ye-Zimbabwe.
Well, engxenye okungasinetha kathesi ukuthi usuphesale eZimbabwe iqiniso ukuthi ezomnotho azibambezi. Ama-governance issues kukhanya sibili uhulumende layala mpendulo. Amakhampani ukuvalwa kwawo lokuvula kwawo kukhanya ayavalwa. Last time ukuthi ayavalwa, avalwa uhulumende layala mpendulo. Sikhangela abantu abaningi abangasebenziyo kuleyo kuqhubeka kusiya phambili abantu bedubeka uhulumende layala mpendulo. Sikhangela njalo le ntengo ehlala iqansi siya phezulu nsuku zonke abantu ngapha ekuholeni imali yabo ingayindawo uhulumende layala mpendulo. Sibona ungathi mina ngiyami ingqondo engunanzela ukuthi aluba silohulumende ongathi uyazama ukuthi azwele abantu akhohlwe ngokuthi akafuna ukubusa kuphela. Ngibona ngathi bekungaba kuhle ukuthi ayenzele ukuthiwa yi-all stakeholder meeting. Abize ama-political parties zonke ne-civil society. Kube lo mhlangano omkhulu kukhulunyiswane. Uhulumende avume ukuthi uhulumende khonaphana kube lokunikana ama-ministries. Kungabi le ndaba ukuthi ngowe-ZANU-PF kuphela. Athathe nxa ikomiti ovela ku-civil society osibona ongathi thina engancedisa kuleyo ministry olwazi olugcweleyo afakwe. Nxa ikhona njalo ovela ku-end of the opposition parties esibonde kancedisa lafakwe khona lapho ukubana asebenzi senzela uhulumendwane okuthiwa ngabantu bonke esikhathi i-government of national unity. Sibona ungathi kungaba njalo kungaba le mpendulo ngoba kathesi uhlupho esilalo ukuthi abantu abafakwe ezikhundleni ama-ministries atshiyeneyo lama-ministers atshiyeneyo abenza ama-decisions akuncedisa ukuthi avusele umnotho welizwe, benza ama-political decisions. So yilo ihlupho esilalo. So kufanele sibe lohulumende oza kunanzelela. Ngibona ungathi ngenza njalo phosela nxa singadubeka kube nganene.
Manje ngokubona kwakho inkokheli yezombusazwe yona
kathi kungani ikhanya idonsele ngale kungabi lokuvumelana ukuthi asihlaleni phansi sikhulume.
Njoba nje lokuqalizeni sifuna lokuthi abantu bazehlise lokuthi ayitolerance abantu babe bemukele ukuthi sithiyene ngokwama political parties kodwa bese benangela ukuthi laba uzithinayelizethu sihambele kuhle abantu abadubekayo ngabantu bona esikhuluma ngawo bona abahlezi kuhle ama-leaders ama-political parties bazihlayele kuhle ama-leaders bona ababuza abezanu p f bazihlayele kuhle kodwa nxa belozwelo labantu abazifundisa ukuzehlisa kwenzeka ukuthi leli lizwe liphumelele ya leli lizwe ingqondo abalayo ukuthi bona bazikhangele kathi sisabahlale besezikhundleni kodwa umkhokeli ohlakaniphileyo ngoba umkhokeli okukhangela esingathina yi-future futhi kambe nxa ngisifa namhlanje ngithiya ilizwe likulesi simo umnetho elizwe kule yinto kungela amabhizinisi aranayo amakhampani evaliwe kambe abaza kuzalwa kusazisukulwane esizawo sizaphethe kanjani singabala uhulumente ongakunanzelela lokho ingqondo elijule kukhona okwikhayele kufuthi ingakhampela kathesi kuzenza ukuthi bakunanzelele ukuthi babali bavumelelani basebenze ndaweni kodwa ihluphe esilalo sibili kathesi ukuthi silo hulumende okhanye ungathi nxasiphuma kwi-election usecabanga i-election elandelayo sekhuluma ngo-2023 usezenza izinto ezenza ukuthi avayele abanye abantu phandle ukwenzela ukuthi lama-systems asupporte yena ukuthi azoseyavota kube ngezawini ngaleyo ngqondo asiyindawo and iluhluphe esilalo currently ne-ruling party ye-ZANU-PF laleyo ngqondo loko kuzasifisela emuva abantu beleyo beqhube bedubeka.
Kahle kahle singathi kuyini okungenziwa kathesi okwenzela ukubana kusiyafika uDisemba sekungcono?
Mina kusiya ngami yami ingqondo bengifisa ukuthi ngathi iyadinga umuntu ongabisa abantu etafuleni bakhulumisana esingathi umlamulankulu kungabi ngumuntu ovela loba kuyi-political but engabi umuntu e-ZANU-PF engaveli kubantu aba-opposition dinge nje umuntu osingathi kakhulu bona abafundisi abadala esibaziyo abangancedisa abantu abafisa ukuthi bencedise abantu baphile ngcono bona bona abafundisa kuleyo mhlangano kube yibo abazatheya bazame ukuthi lezingathi eziphikisanayo ezombusazwe zibuye ndawonye zikhulumisane kube le-committee enalani abantu aba-neutral abazancedisa kose anamajaji akudala lanayibona kathi sianakudala amafom ajaji babe yikomiti yokuthi balethe bona aba bantu bonke abaoa bazabatshiyeneyo abe-civil society abantu bakhulumisane nje kubonisane kanimoyanga kungaba njalo mina ngiyakukhola ukuthi nxa abantu bengaya kuleyo tafula bakhulumisane bazehlise kose siyafika kudisemba kungaba le mihluko ngoba lapho kungaba le government of ngathi abantu badonse ndawonye ngiyakwazi into zingathi ngiyafika udisemba kodwa ngendlela singaqhuba ukuthi mina ngifuna ubanze esikhundleni ngibusa kuze kube nini ngingalayela abanye abantu siyaqhubeka sidubeka.
Lo ke umnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula ezombusazwe osigqibeleke inhlelo zethu lapho ebesicubungula ukuthi kwenziweni eZimbabwe ukuze kube lobubelo. Ye silethemba kukhona lani elikufundileyo kunhlelo lezi, hayi thina kukhona kuningi kakhulu esikufundileyo. Siyabonga kakhulu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimsiqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Silalo ke uhlelo lwethu olokuseni suku zonke ngaphandle komgqibelo langesonto, sibe njalo lezinye inhlelo ngo-7:30 ntambama suku zonke lezo ke zikhona langesonto langomgqibelo. Yeho kwamanje ke sizinze nje kancane singene kwezokuzithokozisa ezokuzijabulisa sinomsakazi wethu u-Ezra Chisa Sibanda.
Namhlanje ke siphethe i-Black Messengers ikhokhelwa ngumfana kaNkomo.
Igama lami ngu-Blessings Ngqo, ngiphuma kobulawayo eZimbabwe. Aqala ukucula ngomnyaka ka-1994 neqembu elikhulu okuthiwa yiSingizi elidume ngomculo wembube. So sicula umculo wembube emazweni atshiyeneyo umhlaba wonke nje ungaka.
Abalaleli balazi iqembu lensingizi njalo bayakwazi ukuthi ucula lapho Nkomo. Leli labunjwa sokutheni?
I Black Messengers iqembu enganisungula ngo-2014. Ligoqela abahlabeleli abavela emazweni amahlanu achineyo e-Africa, iZimbabwe, South Africa, Congo, Madagascar, neBurkina Faso, West Africa. Sihlabela esingathi na i-Afro Pop yesintu.
Sikuhlelo Woza Friday sixoxa lo Blessings Ngqo ongumqondisi we Black Messengers, kodwa abantu bamazi kakhulu ecula lensingizi.
Njengoba sokule Black Messengers asikho ukuthi sengichiya insingizi. Insingizi ngiyayithanda kakhulu. Iqembu laqasakalo kudala kusukela ngo-1994 sicula njalo umsebenzi omningi ophambi kwethu okuze sikuwenze. Ngikhuluma nje sabe se-America ngo-July lensingizi. Nxa kungenalutho esilwenzayo ngabe ne-Black Messengers, umculo oqhubekela phambili.
Njengoba kunjenje ngilibona lilapha e-studio, kusetshenzwa kangaka idlalade lenu limumethene, njalo licula ngani?
Idlalade le-Black Messengers lokuqala elitsha ezaphuma ngo-May ilezi ngoma eziyi-11, ingoma ezihlangeneyo amasiko e-South Africa, amasiko e-Zimbabwe, amasiko e-Burkina Faso, amasiko e-Madagascar, amasiko e-Congo. Lidlalade elimnandi kakhulu. Siyathemba abantu bazalijabulela kakhulu belithande. Siyabonga.
Isikhathi silomona bakwethu. Bese libazisana le Black Messengers, iqembu elikhokhelwa ngumfana kaNkomo uBlessings Ngqo, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Ezra Jesus Banda, yes, singakagqibi uhlelo silazisa ukubana sizalipha indaba ephathelane lokwethulwa kwephepha le-MDC lamhlanje ngo-10 ekuseni Harare Gardens. Babe besethula iphepha elithiwa lona Road to Economic Recovery, Legitimacy, Openness and Democracy, kumbe Reload ngamafitshane. Ye limumetheke imizamo yokuhlenga ilizwe ebunzimeni. Asazi ukuthi likhangele kanjani, kodwa sizalethulela ukunengi. Lilalele ke uhlelo unhlelo zethu ezilandelayo. Hayi, okwakathesi ke ngiyalivalelisa Zulukandaba. Igama lami nguChris Gande. Ye sizadibana ke kuviki ezayo. ngizake ngithathe ke ikhefu kancane ilizalwa abanye ke bazalethelela inhlelo ezilandelayo ekuseni lantambama.